So we see card descender bago VOA in Debele.
Ngivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 15 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni.
Lokhu kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkholomi azimanga kuhle elizweni lakithi.
Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadzeribi ukukhuluma embuthanweni ngokuvalelisa u-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa. Kungaba kutshengisani
lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibazi.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika, ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisa.
Siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation nevoter education. Why? Kota la chisivamu uti sikutazane la bantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenye pa emsakazweni wa Studio 7. Banga le Standard Chartered Bank ebeli hilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi awula bhizimusi elihle elizweni. Leli bhanga elilesigodlo kwelebhilitani lithi selisuka eZimbabwe lakwamanye amazwe ayisithupha angaletheli ibhanga leli inzuzo. Leli bhanga lizasuka eAngola, Cameroon, Gambia, Jordan, Lebanon, leSierra Leone. Ukuvalwa lokhu kutsho ukuthi kulabantu abambalwa abazalahlekelwa yimisebenzi. Kodwa iStandard Chartered Bank ibikwa izavula isigodlo sayo esezwekazi leAfrica kwele Zambia. Sixoxe locubungela ezombusazwe umnumzana Adifa waJabi Bhangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyadumaza kakhulu babukande ukubona ibhanga elikhulu elifana leStandard Chartered Bank lisuka elizweni leZimbabwe njalo livala amahhovisi alo elizweni leZimbabwe lisiya elizweni elingomakhelwane. Lokhu kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkholomi azimanga kuhle elizweni lakithi. Into eqakathekileyo ngeyokuthi abaphethe ezomkholomi ababekwazi ukuthi akusikho ukuthi ukukhuluma ngomlomo nje usithi isimo somnotho siyandlondlobala, kodwa ke i-reality eyiyo ekhona ku-ground itshengisela khona ukuthi isimo somnotho asihambanga kuhle. Njalo okunye okwenza ukuthi amabhanga ekugcineni begcine ethutha elizweni lakithi leZimbabwe iyena le imithetho ama-red tapes yena la afakwayo agcina esenza ukuthi kube nemithetho eminingi kakhulu egcina icikela phansi indlela okufanele ukuthi amabhanga ahwebe ngayo eselizweni. Kukanti yebo imithetho ilizwe lelizwe njenge-sovereign country kufanele ukuthi bele mithetho evele egadayo ilizwe efanele ukuthi ilandelwe, kodwa ikhona eminye imithetho eminye esingayibala eyenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulukazi kwezamabhizinisi lezinye izinto ezenziwayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Sizwa kuthiwa ibhanga leli lisuke laya yakha isigodlo salo esikhulu eZambia. Kungakutshengisani kakhulu nxa sikhangele ezokuvuselela umnotho welizwe ngamankampani avela phandle kwelizwe, kusitshengisani lo?
Ukuthutha kwalo liziye Zambia ngithemba ukuthi kungenxa yokuthi baye bathola ukuthi elizweni leZambia akula akula zinto eziningi noma ingqinamba eziningi ezitheni indlela abafisa ukuthi ngabe benza ngayo ibhizinisi labo, ingakho begcine sebethutha nje sebesiya kulelo lizwe. Kodwa ke kuthiye umkhandlu omkhulu kakhulu elizweni lakithi lizwe leZimbabwe, ngoba sisazi ukuthi isikhathi lesi esinzima esifana nalesi esikiso njalo lesikhathi lesi esikhangelela ukuthi ngabe kuthiwa i-economy iyakhula kube sesiba isikhathi lapho kuvuleka khona umkhandlo nje kusuka kwenze ilizwe lakithi libe sebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba ukuthuthuka kwe-economy kudinga ukuthi amabhenki abe khona. Njalo amabhenki inhlobo lenhlobo, siyazi ukuthi amanye amabhenki afana labo Barclays sebaze basuke elizweni lakithi, kathesi ngabo Standard Chartered bank so nxa usala sokuyizimbengi kuphela labo lamanye ama bank nje mhlambe la vele angayizibako kuphela kuza kwenza ukuthi ukundlondlobala kweeconomy kungabi khona masinyane kodwa ke nxa kule variety ama banks amaningi njalo ama bank akukhula fana lokho Standard Chartered Bank kuza yenza ukuthi bekuzabe kukuhle ukuthi kwenze ukuthi iconomy yakithi ikhule masinyane kodwa ke lokho osekwenzakele kuthiye umkhandlo omkhulu kakhulu engibona ngathi ubuyisela muva indlela ezamabhizinisi zethu ezizaqhubeka ngayo elizwe lakithi leZimbabwe.
Umnumzana Difa wajabi Bhango Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Amadziribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungakujengisani. UHamadziribi ubesembuthanweni lo owenzelwe eHillbrow eJohannesburg izolo emini lapho athe ezama ukwethula amazwi akhe abantu baqhamuka ngomsindo bexokozela besithi uhulumende weZimbabwe nguye wabangela ukufa kukaNyathi ngoba wabalekela ukungabuswa kuhle kwelizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube obesembuthanweni lo. Saqala ngombuza ukuthi abantu bebebaningi okunganani embuthanweni lo.
Bona abantu bebezile sibili kakhulu, bebebaningi, ibegcwele itheater iphuphuma okuthi ukuthi njengoba itheater nxa igcwele ithatha abantu abayinkulungwane 1000 labayana ngathi mina bengafika inkulungwane elengxenye kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ngoba abanye besebeze beme phandle, abanye beswele indawo zokuhlala.
Ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo kusenzakala ngesikhathi kuxotshwa omela iZimbabwe kwele South Africa?
Ngemva kokubana sekumenyezelwe ukuthi umeli welizwe leZimbabwe kwele South Africa u-ambassador uzasukuma akhulume, kuqale kwathiwa kasisukume kuculwe i-national anthem eyezweni lase-South Africa lapha esihleli khona. Kukhona ke abantu abangasukumanga ngenxa yokuthi besicula ke i-national anthem le ukuthi sihloniphe u-ambassador ngesikhathi esiza phezulu. Kulabanye abangasukumanga abamabandla amanye awezombusazwe kwele Zimbabwe. Uthe nxa esephezulu wafika wabingelela, uthe nxa esezama ukuthi akhulume abantu baqala ukumxotsha bememeza bethi asuke phambili angakhulumi lutho. Bathi lanxa sebezama ukuncengwa ukuthi kabamnikeze ithuba bahloniphe imuli yakonyathi, bangakulaleli lokho baqala ukucula izingoma ezilokugxeka bethi bona into oyenzayo siyayizonda. Wasehlonipha ke u-ambassador wasuka phambili wahamba engakhulumanga.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi singasitshengisani?
Ngizathanda ukuqala ngikhumbuze uZulu ukuthi mina ibandla engisuka kilo eleve Patriotic Front lakhelwe phezu kwefilosofi ebizwa ubuntu social democracy. Lokho kusitsho ukuthi ubuntu bethu, isintu sethu njengabantu abansundu siyasihlonipha kakhulu, siyabuhlonipha kakhulu ubuntu bethu. Kungakho lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibaziyo. Thina ngobuntu bethu langesintu sethu njengabantu abansundu imfa iyahlonitshwa kakhulu. Yikho nje langesilungu kuthiwa we are paying our last respects, silanda ukuyahlonipha, ukuyaphelekezela omunye wethu ngenhlonipho. Kungakho yebo abantu beZimbabwe sithukuthele ngalokhu uhulumende asenzela khona, ngalo ngendlela uhulumende asiphethe ngayo, kodwa nxa sithethina siyavalelisa omunye wethu oyehlelwe isigameko esibi kangako. Akufanele ukuthi sifike laphayana sesimdelela kumbe sifike sidelele izifiso zemuli yakhe eyiyo evumele u-ambassador yamnikeza ithuba ukuthi akhulume. Sizakhumbula futhi njalo ukuthi uhulumende waseZimbabwe uthe yena ngokuphatheka kabi kwendlela uNyathi asichiye ngayo wasesithi yena uzosiza ngokumphelekezela akuze athole ukubekwa ngendlela elenhlonipheko. Kungakho yebo sizondile, yebo sivela kumabandla ehlukeneyo kwezombusazwe, kodwa bekufanele ukuthi nxa imuli isicele ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe lapha eSouth Africa akhulume, bekufanele ukuthi sihloniphe lokho.
Umnumzana Mxolisi Ncube, isiphathamandla sebandla eliphikisayo elePatriotic Front, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika. Ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisela ukuvota. Li-commission iphakathi kwehlandla lesibili elisaqhubeka ele-mobile voter registration exercise, lapho abantu abangabhalisela ukuvota besezigabeni zabo. Uhulumende uthi usekwenze kwabalula ukuthi abantu bathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ukwenzela ukuthi kube lula ukuphatheka kulolu hlelo. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Ekhaya Vote 2023 uthi uyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, ikakhulu ezigabeni ezivalisa iBulawayo, Matabeleland North leMatabeleland South. Isikhulumeli salumanyano umnumzana Nkosikhona DVD uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngomkhankaso wabo wehlandla lesibili lalolu hlelo.
Ama teams ethu ayangena kuma communities ekhuthaza abantu, njalo ade sikwenza singakaqali lolu hlelo esiqalisa namuhla ukukhuthaza abantu abathi ukuthi bayethatha izithupha. So lolu hlelo lu-second place ibuye ngesikhathi esiqondile kakhulu, ukuthi khona lapho ama areas lapho abantu abathi abasebethathe khona ama IDs kuzaba lula ukuthi siqoqisana lapho. However, siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation for the education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu especially ama first time voters ukuthi babhalise ukuvota ngalolu hlelo lokugcina singakayi ekuqunyweni kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota esithi isikhiwa i-delimitation.
Uhlupho obelukhona lungabe lokhu elunjalo yini? Ngoba sibonile uhulumende sesithi usenze kwabalula ukuthatha amaphepha, incwadi ezivumela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota ezinjengencwadi zokuzalwa lezithu. Liyakubona yini lokho sebekufinyelela abantu?
Abantu bakufinyelela, abantu sebekwanisa ukuthatha amaphepha abo. Sibona indwendwe eziningi lapha koBulawayo, sibona indwendwe kuboMat South laboMat North, abantu benethuba lokuthi bathatha amaphepha. Kulabanye abahlangane nenhlupho eziningi, maybe amaphepha akwananga, ama-requirements akhona ngabe khona, but ayiningi selithethe lawa amaphepha, okuyinto enhle kakhulu especially kungasikhuthaza abantu ukuvota. I-major challenge ku-first phase esahlala lalayo ukuthi abantu abaningi abatsha babekhala ngezithupha ukuthi abalazithupha.
Liyakhulumisana yini le commission yezek, njalo kuyini elibone ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle?
Inhlanganiso yezek sixoxisana layo njalo nje, sibonisana njalo lathi siyabe sihlangane lakhe kuma communities, sihle sivele sixoxisane labo sibone ukuthi kungenziwa njani njalo kungalungiswa njani. Sivela kuby election njalo kade sibe sixoxisana labo kakhulu sebenzela ngesibopho sama elections akhona. So sikhayelele ukuthi khona uhlelo luhambe kuhle, ama voter registration centers akhona, ama calendar akhona ikhona, njalo abantu ba free ukuthi bayibhalise ukuvota. Ikho inkuthazo esilayo ukuthi hayi singalalisi umzimba, yisi isikhathi sokubhalisa ukuvota, akule sinye isikhathi esizabuya ngaphandle kwasona lezi. I voter registration is ongoing, but nxa ufuna ukuphatheka kuhlelo lokuvota ngo-2023 kumele ukuthi mhlaka 30 April usubhalisele ukuvota. Njalo abantu ngenkuthazo njalo abantu abakhangele ukuthi khona kuzaba le kuqinywa kwezabelo ngenani labantu ababhalisele ukuvota. Asifisi ukuthi iMatabeleland provinces ayi-3 ona la Bulawayo, Mat North, Mat South ayiyo alenani elilithwani lizwe lonke abantwini ababhalisele ukuvota, ukuthi sicinze siqunyulwe ama-constituencies sisiba lamalutshwane, sivele silamalutshwane already. So inkuthazo yokuthi abantu abasukumele phezulu bayibhalise ukuvota.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ixuku labantu abahlanu abeGwanda lihlasele labulala omunye owesilisa limethesa icala lokunatha utshwala ebhawa engayisiyo yalapho ahlala khona. Isikhulumeli samapholisa uLoveness Mangena uthi uPraise Momoyo ozalwa eFumugwe ufele esibhedlela seGwanda. Iphephandaba lobulembu be-internet le-News Hawks lilodaba lokuthi kungenani lokufuthelana okuphakathi kwabeZimbabwe labese-South Africa. Umculi wele-South Africa olodumo uDJ Tira wamukelwe ngenjabulo edolobheni le-Beitbridge izolo ebusuku lapho azayenza khona amagigi ambalwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, Studio 7, Studio 7. Linjani basakaza elistars elindaba ezingathathi hlangothi. Eh hayi, sikhona indudulane yakho Dewa leyo ekhuluma iqiniso njengoba linjalo. Namhlanje zothanda ukuphawula ngomumo okhona laphana eZimbabwe obhekane labantu bonke abeZimbabwe. Iproblem elaphana eZimbabwe ngabantu. Ngabantu abaproblem eseZimbabwe lapha ngabantu kulabantu abapimpela abanye abantu umoya ongalunganga. Uzothatha sina sifuna ukuphathwa endebeleni, yethu sina sifuna ukuphathwa umuntu ovele hlangothini esindebeleni. Ukati ke masikusiyakhayela bona lawo bantu lelijika abafuna ukuthi bephathe kulelani lizwe, yibo abantu abangavusa ilizwe leZimbabwe ngoba asobantu bodlame abantu besindebeleni. Ngabantu nje abakwazi ukuphila labantu, abakwazi ukuphilisana labantu. Kodwa hayi njengoba kuneminye imihlobohlobo yabantu yethu nasifuna ukuphathwa indebele. So hayi njengoba bengafuni ukuphathwa indebele laba lo mhlobo lo omunye, imthwakazi Republic Party i-right mayithizwa likhulu ngoba ngeke kuthi 1980 lo kubusa umhlobo oyi-1 1980 kubusa umhlobo oyi-1. Indaba kungatshintshwa njengoba South Africa siyabona iVenda ngumZulu, indebele umXhosa, umhlobo wonke yabusa uvumelekile. Kuthi ukuthi lapha eZimbabwe sivumele kanje abantu bakuthwakazi asiyamukile kakile so MRP right izwa likunywe leli ayizwa likunywe vele sizibuse bebona ukuthi into thi ayikubusilizwe into ukwenzani asodlame njalo emathep mangikhala abantu bemasebandebeleni mabengazibuza bekazibuza kuhle kakhulu akho nthwa lokuthi umuntu wabusa 40 years ebusa esikhundleni njengoba lokwenzakala ubonakala emashonaleni emashonaleni hayi hayi umhlaba wonke akaza kukho lonke lo umuntu 10 years kaphume 10 years umuntu kaphume lizabonela amabone nokomthwakazi mathi asebethethe izwe lapho 10 years umuntu yaphuma 10 years umuntu yaphuma akona umuntu ozalela esikhundleni 10 years umuntu yaphuma ukuthi umuntu azegogobe esikhundleni lokho ephethe ngabe diliza umnoti hayi 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 asikwazi thina lokho mina nje abantu esikhwele esintwini abantu bakomthwakazi hayi asikwazi nalokho so hayi ifu ojele kayifunda abantu bebeyazi ukuthi kahle kahle iproblem elaphana umhlobo wani owathatha intambo zombuso wathatha uvele ulenhloso yokuncindezela abantu besindebeleni iqiniso kalikhitshwe bona nje bengaphuma ezikhundleni kwafana nje bafuna ukuthi bebencindezela abantu besindebeleni mabethi bakhale bethi akula muntu ozasibusa lapha nampana umphoko wakumele bebuse umphoko bagijinyiswa nampana othokozani khuphi kwade kumele betake over bagijinyiswa lela ndizwa yeke lilungile lela ndizwe lila ngoba into zonke zenziwa laphana isikhukhu sodwa lesiya.
Studio 7 linjani lonke alibingelela umbolo wami ngizama ukukhuza mizo kuthiwa ngihlanhlalo osale ebhuzana kubhoke i-8 yathi Studio 7 ngeyakhe yedwa yini Studio 7 ngokufaka imbono wathi ukubingelelana awudingi izinhlezi zokubingelela izihlobo zakhe zonke abasezifuna imbono wathi ukubingelela so kuphe ukubingelela lesi sizokubingelela so nhlezi zokubingelela lezi ngiyabonga ngisakazwe loyo yangihlupha kakhulu njengoba thivuvo loyo nto yahlupha uStudio 7 ngani ngiyoyedwa elamukela ivoice yakhe yodwa ngobulawayo igama lami angeke ngizitsho ngiyabonga
hlabezulu Studio 7 kunjani kodwa nabezwa laba bawumana lapha bakhuluma ngomqondisi ukuba bakhuluma ngomqondisi umqondisi ethi ufuna umqondisi ufuna ukukumilizwa andikhona ukuthi asoze kwenzeke kuzwenzeka kuzoliqhuma ngathi yamazi ade sizambonisa kahle ukuthi singobani thina
uvuka njani walaleli bestudio 7 ufela iqinisa lokukhulumayo waselubhane jabuwa ekana okokuqala nje balaleli ingakasho nix ingakakhulumi nix nani basakazi bestudio 7 angithike ngibambe lo abade ngunhlanhla lo bade ngunhlanhla unhlanhla wasemalungu lo osakazibiza ngonhlanhla lax manje ukuthi ufowethu lolo ngathi ekhada lana sokukhona sokuhlangene sokukhona sokumphazamisa uzozibiza ngonhlanhla lax abanye abafowethu manje bashile abanye abafowethu manje bahambile manje ngendaba zakho inhlanhla lax yena sekazenza bani ukubona ukuguguzela lokhu ukuthi kuziwa ngonhlanhla lax kuhle kakhulu mfulu okwenzekithi ngicela ukuthi wena mfowethu wena okhona lapho ekutswana la ohleli khona ngicela ukuthi uzame ukuziqoqa uzenze umuntu uzenze umuntu ebantwini ngicela ukuthi ukuzame ukubamba amagama akho mangabe kukuhlula ukungena la ku studio 7 vele uhlale phansi uvale umlomo wakho uvale ingidina yakho uthule phansi ngoba abantu babuhlungu ngaloyo muntu loyo ombiza ukuthi umhlanhla lakhe babuhlungu kwamanje wena ubhizi manje sizobiza ngayo umhlanhla lakhe loyo mfowethu zama ukuziqoqa ube umuntu ube yindoda lo okubuhlunguzisa abantu ubuhlungu nawe ukuzwe lo mkhondo wakho uzofaka emasimbeni uzofaka emanyaleni ngelinye ilanga
sakubonani kwe-VA indebele kulingekanga chipinci sendoda ngiqhamazo nje sokuthi ngendlela akhuluma nayo ngomqondisi ukuthi umqondisi yesikesi umqondisi ukhuluma into eyiqiniso ebonakalayo kanti yena eyisiphofu nje singaboni ukuthi le nto yenza umqondisi into esifungelweyo thina mandebele khona manje uma kudlala iZimbabwe kukalutshwane nje ukuthi uthole kule ndebele lapho phakathi nomunye umhlobo nje okungayisoshona kale kungamashona nje kuphela yonke indawo ishona phambili indebele emuva hayi indoda ebeseyibuya seyikhuluma kanje futhi ethi umqondisi uyesikesi ngishuthi ngathi ngiyamatitsha ithe ngiyabona
ngibonani sanibonani abantu bakithike njani nezindawo nezindawo akodwa abantu bakithi basozozikhethela ngempilo ukuthi umkhuhlane abafuna ukuthi babulale lokhu phakathi kwezwane kukristu le-corona abantu basezowubona umkhuhlane oyingozi lale corona eqanjelwa manga kuthi ayibulala abantu ela izane ukristu ibulala abantu life abantu bayengcwatshwa kuyazakala ukuthi izane ukristu ibulele ubani nobani corona ngelilanga kuyabe kuthiwa kucatshangelwa ukuthi ube yi-corona kodwa izane ukristu ibulala ukuthi life njengalokhu abantu bekwazi ukuthi izane ukristu yeqeda abantu elizweni lapo i-corona kuyabe kucatshangelwa ukuthi maybe ubule yi-corona kodwa izane ukristu ikubulala life izane ukristu angeke ungcole njengezithini zezane ukristu obunakagwa lapo laba abangcono ukuqala lokokucina ubona bezenza bona abalozwelo nje angeke bafaba balozwelo labantwana bezimbabwe ngoba laba abantu kabafunwa ngabantu labo abantu bayabazonda abantu bayabenyanya abantu bakhathele ngomntankagwa labo akula muntu obafisayo laba abantu labo loba bengarova abantu ngomumvu obolileyo abantu bayathatha umumvu kodwa kababavoteli abantu bayathatha amabhasikili kodwa kababavoteli ngoba imali eyilizwe abayitshontshayo abantu sebehlakaniphe kakhulu loba bengarova abantu ngani abantu vele sebehlakaniphe abantu bahlakaniseke ukuthi bayakwazi ukuthi bayatshontsha babatshontshela izimali beqeda bebebezobarobha ngazo akula muntu ongabavotela 2023 bayabulala abantu 2023 ziyaphuma izidumbu zezanufie ku-2023 abantu bekuzibuza kumbuza ukuthi kanti manje ilizwe lalivalelwayo umbuzo ozosala ebantwini into yokuva kusatshela ikorona ikorona isazi ukuthi izanufie
ngibingelele basakazi be-studio 7 ngibingelele nabalaleli okwakuqala sithi dudu emndenini wakonyathi ngiphinde ngiphendule lo baba lo ophendule omunye ubaba ethi akavala igaba lakhe baba kuziphathe kahle njengomuntu omdala ma uzotshela omunye umuntu ukuthi akavala igaba lakhe wena nje lento ekhulumayo ilengqondo lento ekhulumayo ukuthi uchamisa akathatha abantu bakanikeza umqondisi uyini wathi nanephathi yakasiyazi ephalamente ayiphikisi nasephalamente yasezimbabwe so uzonikezwa abantu for ukuthi ayenze i-tribalism ngoba lona ufuna nje i-tribalism into ayifunayo nje umqondisi ufuna nje i-tribalism akafuni nje ukuthi ukuphikisa leli qembeli elibusayo i-ZANU PF ufuna nje i-tribalism ukuxabanisa abantu ngoba nangu sekwenzeka ngapha kithi sokwenza thina amazimbabwe sokwenzeka ngapha egoli abantu sebetyiswa uyajabula manje angithi ngiyogqubuzela i-tribalism uyajabula manje uthini manje uyajabula abantu ma betyiswa ngoba yena ngiyogqubuzela i-tribalism uthini ufuna ukuqhunya ilize liqhunye liqhunywa ngapha izimbabwe iyaqhunywa kuphi kwakhona kwamphana iqhunywa ngapha akayekele nje lo mqondisi wenye indaba i-tribalism nje faka abantu ingqondo ezimbi endahlekisa abantu abavoteli iphathi ezokhipha i-ZANU PF yinkinga laphaya i-ZANU PF labo kungawoli yinkinga laphaya nothi ukuthi luchamisa or ubani i-ZANU PF yinkinga umqondisi lo ofuna ukulahlekisa abantu nje yeah. yena nje unjalo lapha egoli mhleli kahle abantu bayahlupheka lekhaya kabe hleli kahle la egoli abantu behlupheka lekhaya yethu ufuna ukuqhumelisa iyaliquma eliquma ngapha imisi nokuthi aqhukuzele abantu ukuthi bavotele iparty ezokhipha iZANU-PF iZANU-PF yiyo eyinkinga lapha neZimbabwe ngike ngibonge umama wasemberenga mina umshona umshona ngiyazwakala vele ngesindebela kusisa umshona mara sithi phansi nge-tribalism sithi phansi ngomqondisi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezilithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleRussia selivumile ukuthi ngempela umkhumbi walo OMP othiwa Moskova othwala izikhali njalo useneliswa ukuthi indizamtshina zihlale kuwo utshonile elwandle. EleUkraine lithe amabutho alo yiwo ahlaselela umkhumbi, kodwa eleRussia lona lisala lisithi ingozi yomlilo eqhamukileyo yiyo ebangele ukuthi umkhumbi lo ugalule. Lokhu kwenzakala eleRussia lisithi nxa eleFinland leleSweden angangena kumanyano weNATO, eleRussia lizasebenzisa izikhali zenuclear. Sixoxe lolandela izombusazwe weleMelika umnumzana Busani Ntini.
Ukungena kweRussia eUkraine ngeke ngathi ukuthi yimpi, ngoba lapha ubona ngani kulebhuli esingene elizweni lomunye umuntu. So ngeke ngathi ukuthi yimpi, kodwa yes, kuliqiniso kuye kwazwakala ama-report ukuthi bekungani thiwa iRussia ibisisuka endaweni ezithize. Kanti mina ngombono wami mbona ngani lokhu ade bekwenzela ukuthi abantu babo besuke endaweni ezithize, then bese be-operator from emoyeni ade sebedubula endawo eziningi ngoba bayakwazi ukuthi bona amabutho abo asekho ku-ground. Ngombono wami, I think bebemuva bekuyi-strategy kuphela ukuthi from lokhu akuthiwa ngama-boots on the ground kale sestriker from a distance, emoyeni kumbe elwandle, besenza sibili ukuthi betshaye sebedilizwa kathesi, abasakhethi ukuthi batshayane ngoba kukhanyile ukuthi impi yenyawo ilamathenka ngathiwa iRussia yehlulekile. Ngikhwale sebetshintsha i-strategy yabo ukuthi hhayi sesibulala yonke into, sesibhomba sisukela emoyeni kumbe kwamanye ama-shipu aseduzane khonapho. So ngibona kanje lo yi-strategy kuphela.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani umongameli weleRussia injongo yakhe kahle kahle kuyini?
Ngombono wami ubona ngani upresident weRussia u-insecure ngesikhiwa, ikakhulu nxa enanzelela ukuthi mhlawumbe eleUkraine lingavunyelwa ukuthi lingene kuNATO. Njalo khona lokuthi eleUkraine lingabangani lama-countries akuNATO, ngibona ngani eleRussia lona libona ngani umakhelwane uvumela izitha kumbe ngithi uvumela ama-competitors ukuthi ebe seduzane kakhulu labo leseRussia, ngoba iRussia leUkraine ngomakhelwane kufana le-South Africa leZimbabwe. So ngombono wami mbona ngani yikho iRussia okusemqoka okubahluphayo, bayesaba ukuthi iNATO ingavumela iUkraine ukuthi ingene kuleyo organization, kumbe lokuthi iNATO ibe lama-base, ama-military base kwele-Ukraine khonapho. IRussia ngathiwa ilo uvalo lokuthi amabutho avela kuNATO, ama-countries anjengabo-US nama-countries ase-Europe angasondelela eRussia. Umbono wami lo ayinyakho.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazo weleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele-South Africa, umnumzana David Hamatsiripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa u-Elvis Nyathi owabulawa kwele-South Africa kungakutshengisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Nisithi libe lempela viki elithukela.